The climate change is also threatening food security because the marine patterns are changing. The security thing is I want to move closer to more sustainable ways of farming as a sustainable irrigation with drip irrigation center people. So adaptation should address those issues, but there is less appetite for that. That's why Mawuzile is going to come with agula optimism, agula optimism. You are my issues, as I was
ungathi kulokusebenzelana yini phakathi kogatsha lwakho logatsha lwezokulima ngoba njengoba usitsho i-climate change iphatha kubi udaba lwe-food security ungathi lilokusebenzelana yini phakathi kwama-ministries enu libacebisa lababe-agriculture ukuthi hhayi umkhathi ngokuya kwesikhathi njengoba unje ukhanya uza kuba nje lingakhuthaza abantu mhlawumbe sidinge inhlanyelo ezihambelana le climate ekhona ukuze abantu bakhona ukuthola isivuno esihle lanxa kungela zulu.
Uyitshaya khona mfowethu, siyazama sisebenza sonke labogatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region kugoqela iMasvingo, part of Midlands, much south, much north, ukuthi bakithi asilimenini okwakuthiwa ngama-small grains, thina sikuthi ngama-traditional grains. Ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu, uyazuza inzuzo engconywana. Kulokuthi leyo nsimu yakho eyodwa olayo ufake umumbu, ungatholi lutho, ubukele ubuna usitsha. Kungani singafaki esikwaziyo ukuthi sizathola inzuzo? Uhulumende uze wahamba waya kuthi phambili, lokho ozabe ukutholile wena, asithi ngunyawuthi wakho ulethani, kodwa ufuna ithani lomumbu, uyahambisa GMP, akula prize ukuthi kuzathiwa uyathopha up. Kwakukhona kudala ukuthi kwakuthiwa ithani yonyawuthi isiphile kuleyo mumbu. Kufika nje kusiba yi-butter trade, siya unyawuthi wakho uthatha umumbu. Siyakwazi ukuthi abaningi abasakuthandi ukugiga esakhula ngakho thina, sebefuna ukugayisa umumbu kuphela. So sizama khonokho ukuthi abantu banciseke, sikhangela lo nyaka ma sibona ama-focast akhona, akutshengiseli ukuthi lizaba liningi kakhulu izulu. Kwezinye indawo yebo lizaba lisanela, but kwezinye indawo siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe yithweta okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi le ndlala. Sibona indlala ebesihlangane layo lo nyaka, asisizi ukuthi kufanane kulo mnyaka.